Phakathi kokudubeka ilizwe liswela imali, ubuyanga sobubhahile, ingcwethi kwezomnotho seziqinisa elokuthi ilizwe kumele lidanele kusiphiwo semvelo ezenjiwayo njengendlela yokuthuthukisa umnotho ngoba inotho igcwele emhlabathini. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethulele ilizwe imbiko ethi kuyathembisa ukuthi ilizwe lingasuka ebuyangeni ngoba inkampani yakwele Australia ethiwa Invictus ithembisa ukuthi ilizwe lingathola amafutha ezimota emzarabani duze lomngcele leMozambique. Kodwa abanye bayasola besithi inkokheli yelizwe igcwele inkohlakalo okungenza inzuzo engatholakala emgodini ichaphazwe. Owake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi okunye ukwenza inzuzo yokwenjiwayo ingaphathisi ilizwe ukuthi izigaba lapho okutholakala okwenjiwayo ziyabe zingatholi lutho kodwa inotho ihuquluzwa iziphathamandla zikahulumende.
Sina-ke lapha eZimbabwe sabusiseka-ke ngenxa yokuthi ezenziwayo zinengi kakhulu. Uyabuya balisa ogolide, balisa amadayimani, ubale uthini i-asbestos, ubale i-platinum, ubale ingabe yini konke kukhona. Okuyikuthi aluba lezi zinto zenjiwa zithengiswe ngendlela eyiyo, aluba ilizwe liyaphuma ebunzimeni lobu eliphakathi kwabo. Kodwa inkinga-ke isuka ibe sekuthini imithetho yona leyo ehambelana ezenjiwayo kayisiyo eqondileyo. Ngobana engikwaziyo mina yikuthi abaningi abazigebhelayo ngamankampani azimele wodwa. Uhulumende abe sithola lokhu esithi i-tax kumbe umthelo. Kabana abantu bahuquluze yonke inotho abalayo bazenzele imali bona. Ngenye indlela kutothi umthetho wezenjiwayo ikakhulu lezi eziligugu kumele uguqulwe uvumele ukuthi mhlawumbe uhulumende abe lesandla sokubona ukuthi inzuzo etholakala lapho yabiwa njani. Kumbe sibuyele kulokho okuthiwa i-devolution of power, uwehliswa kwamandla ezabelweni.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo uthi uhulumende kaphathisi abembayo okwenza basephandle kwelizwe abayabe bekutholile ukuze bathole imali yakwamanye amazwe.
Ungathi uyananzelela ilizwe lethu leli ligcwele igolide eliningi kakhulu and unanzelele ukuthi igolide lethu khathesi ungaligebha nje ngehara kumbe ngekhuba. Ongafani kwamanye amazwe ufana uhambe uphansi komgodi about 200 kilometers usiyaligebha okuyukuthi kwamanye amazwe alisekho. Lapha eZimbabwe igolide esibili liningi kakhulu ukuthi nxa kuthe kwatholakala abale mshini yakuligebha kwatholakala izindlela eziqondileyo ukuthi silithengisa njani, silibuthanise, silithengise wandawo, ilizwe lethu leli lingaphumelela kakhulu. Ngoba into esisenzakala kathesi igolide igcwele emhlabathini lapha. Kodwa ngenxa yokuthi kakula muntu bakhala ngamakompresa esikhathi eziningi, bakhala ngemtshina yokugebha, bagebha nje ngamapiki lezimbo. So ube sokusithi labo abagebha ngamapiki lezimbo abasebezithengisela igolide labo bengalithanga efidelity, bazithengisele nje kubantu abazihambelayo, bachaphelalo igolide beyithengisa kubo-South Africa lakwamanye amazwe. Lokho kubangelwa yikuthi bona labo bathi balama-claims igolide baya bengaligebhanga kuma-claims abo, babelidobhile nje bafanele basebenzisa ama-certificate ukuhambisa nje okuyimbijana khonapha efidelity. Kodwa eliningi linjani bengalisi efidelity.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Terminus Masuku uthi inotho igcwele elizweni kodwa uZulu udubeka ingane akulalutho olusemhlabathini.
Hey, uyazi ukuthi lapha ilizwe lethu ilizwe elinothileyo mpela. Kodwa silendubeko ukuthi kulezi khaka abantu abangamasela akula muntu okhangela omunye. Ngoba ilizwe lelo ungalibheka kahle kahle I've been to Chiatso sometimes abantu bakhona bayakhawula into engakaziyiboni. Kodwa kuthiwa khona kulento ekuthi ingaphilisa abantu. Lokhu konke okukhulunywayo lokhu kuyabe kusenzakala lokhu kusendaweni yokuthi omunye lomunye azivulele amakhala akhe angangenisa ikhala, hhayi sokurayithi-ke khonapho. Yazi challenge manje kodwa ilizwe leli ngalisa namanye amazwe amancane kakhulu kodwa aphile uphile uphelele. Thina singabantu abahawula. Ingazi ukuthi kanti yena uNkulunkulu vele wasithatha wasibeka kuleli lizwe wakutheni. Ngoba kathesi ubona yona isalukazi sebukhaya kubizwa loli yusa. Akungitshele baba ukuthi khona nge-diabetes, nge-BP, uyayithola kuphi leyo yusa ukuthi athenge kodwa ilizwe lithiwa linothile kule gasi. You can mention any type of ama-minerals akhona la. Kodwa vele kuba kuphelela nje kuyinto yokubalisa. Sibalisa njalo nje silivulele ipheji silivale, silivule njalo njalo silivale futhi. Kodwa ungena nto enceda umuntu.
Umkandla uthi okunye okungenza ilizwe lincedakale ngeziwenjiwayo yikuqinisa umbuso wezabelo owe-devolution.
Kuthi yilowo lalowo ombayo lezi eziligugu kube lengxenye eyaziwayo ukuthi mhlawumbe iyasala kuleyo ndawo kumbe kuleso siqinti. Asithi njengomzekeliso xa sebenzile konke ngoba sekuthiwa okungaba mbe 5% kumbe 10% kusala kuleyo ndawo ukuthuthukisa leso sigaba ngoba umdali wathi udala wakudalwa ukubeka kuleyo ndawo. Hathi ukuthi umnotho walezi ezimbiwayo uthathe ngabantu ingabe ngabangaphi lokho lalokho okwenziwayo kakube lokusalayo esigabeni. Uzabona izikolo ziyathuthuka, izibholane ziyakuba khona, amadama azakuba khona, imigwaqo izalungiswa, amaklinika azakwakhiwa. Konke lokho kungenzakala nxa lokho okwenziweyo kungasali kulaba abaluthwane abavele befuna ukuthatha yonke into. Yiyo indlela engibone ngathi mhlawumbe izathuthukisa izabelo ngoba isabelo ngesabelo kumele sizikhangelele intuthuko yazo. Singameleli lokho okukhona kathesi kukhangazwa nguhulumende. Bazithathele lokho okukhona bakuphiwe bahleleke inhlelo zabo zentuthuko.
Amankampani emigodi amakhulu afana le-Rio Zimbabwe le-Wange Colliery abhekane lobunzima obukhulu kakhulu obuthiwa bubangelwa ukuhuquluzwa yiziphathamandla zikahulumende.